Lokhu kuveze ngabe zimseke embikweni abawuphe intatha lezindaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa leminyakeni esanda kwedlula. Abafundi abaphatha ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athuba mnimbili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni sezimseke unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumelo yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uzulu ngempumelo yomhloliso yegwalo lwe-advanced level lwezimseke kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yomhloliso le kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimseke ithanda ukubonga usekelo oyaluphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye lozulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali umnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela leyi ye-A-level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi khathesi sisuka kumbimbitho khathesi sikumabasa. Kuphose kube yizona izikhathi impumelo ye-A-level eyayiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lo bhubhane lo-COVID, okusho ukuthi indlela abantwabethu abazafunda ngayo besiye ema-university siyabuyela esimeni esisijwayeleyo sona lesiyana vele sisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo singabuyela esimeni esisijwayeleyo.
Kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelise njani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa i-COVID-19.
Impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi, njalo ukuthi izimseke ibisikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu. Lokho hayi lokho lami ngiyakuyala lokho. Ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga, kodwa hayi ukuthi sesihlokhe sibona ama-improvements ngesikhathi lesingithi hayi. And then okunye ukuthi izimseke yona bofuze vele ihexolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi.
Izimseke iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imihloliso abangamankazana kuthi abalobe imihloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.